Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali Puganjani, Sudugan Daba, Olamgelem Sagazweni, West Studio 7, Molisi Vili Mklazugu Tung, Kwenkwezi, 2023, Ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Peresi Chakanyuka uthwaliswa avuzayo enkundleni zokuxhumana.
IZANU-PF i-leadership yabo isurvive kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makulama-sanctions ngoba ama-sanctions la angakhishwa kuzoba le transparency le accountability.
Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiya iningi lile mbuzo yokuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani.
Kuyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomthwankela, umviyo lomnyi ukwenza unamnede ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo.
Ngijabule kakhulu, ngithi kakhulu, njalo ngikhona abanye abadirectifiza abasodati wethu ukuthi lokho kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungangiyasifikela abantu angani abakujabulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail kanenginengi umnumzana Job Sikhala unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswe nzima enkundleni zokuxhumana izolo. UFeresi nguye njalo owahlulela udaba luka unkosazana Mary Mubayiwa owayethethwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Inhlanganiso yeTeam Pachedu yethule umfanekiso kaFeresi yathi abantu kumele babe mazi ngoba nguye oncindezela abalwela amalungelo oluntu. Lisiyatshona elayizolo uFeresi ubese nguye ogcwele enkundleni yeTwitter iningi limsola lisithi uyasetshenziswa njengohulumende. Kodwa abanye basole lokhu besithi yikuhlukuluza uFeresi okuthiwa yi-cyberbullying ngesiNgisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uyavumelana nala labo abathi imthethwandaba isisetshenziswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelelane lokhetho oluzayo luka-2023 akusasimangalisi thina ngoba sekuyinjwayelo modus operandi eyeZANU PF ukuhlukuluza i-opposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi. Into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZANU PF e-operator ngayo. So ukubotshwa kukaNgarivume lokubotshwa kaJob Sikhala akusasimangalisi thina ngoba iZANU PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulo dlame. Sabona even ngo-2008 izidliwe laphana iZANU i-MDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident. Sabona udlame oluserious kakhulu ku-runoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye e-state house phezu kwezidumbu zabantu ngangcono angasakhontesti. So yi-modus operandi yeZANU ukuthi ihlukumeze abantu i-confuse abantu bavote bethukile besesaba ukubotshwa besesaba ukutshaywa zonke izinto ezifana nalezo. Yindlela iZANU PF emaintaina ngayo ipower, indlela eriga ngayo lama elections.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ayaqhubeka esibalesandla esilukhuni lama sanctions esale elokho khona ibandla leZANU PF
kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi bakithi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izanu PF yiyona engingathi mina i biggest advocate amasanctions izanu PF i survivor i leadership yabo i survivor kahle ukuthi bajonje kahle umnotho welizwe makula ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhishwa kuzoba le transparency le accountability injalo abantu bezano abakufuni khona lokho so siyakubona ukwenza kwabo lokho bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama sanctions azocizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i end result abayifunayo bafuna ukuthi ama sanctions angakhishwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tjontja sizwisibonile nge gold mafia program lenzwe yi Al Jazeera ukuthi i leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground e Dubai so into zifana lalezo ama sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khona oko ngoba kuyabe sekula mehlo amaningi abonayo i production ezomnotho lama minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ebona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama minerals angeke bayivumele ukuthi ama sanctions akhishwe so kumele bayenze abakwenzayo kwenzela ukuthi ama sanctions ahlale khona ukubotshwa lokho okwenzayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama elections ngikwenzela ukuthi ama sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo
Hello ke ngumnomzana Delmoyo ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiye iningi lilemibuzo ukuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani. Lokhu kulandela olunye njalo uhlobo lwemali eyegolide eyasungulwa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami kungaba ngohlelo oluhle kakhulu nxa sikhangele umnotho wethu kodwa siloduko lapha elokuthi abantu abaselathemba ikakhulu ku-Reserve Bank abaselathemba kuma-banks laphana uzabona ukuthi abantu bagcina izimali ezindlini phansi wama-matress landa so uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani njalo abantu kabasoze balahlekelwe izimali zabo ngoba ngathi abantu bayebefuna ukuba kwazi ukuthi izimali zabo bengazifaka kuhlelo onjengalolu ngeke zalahleka na so ngibona njengani nxa uhulumende engazama ukuthi afundise abantu ukuthi kungahamba kanjani
manje ngokubona kwakho abantu abangafinyelela ukusebenzisa imali yonale njengoba ikhanya iyabisebenzisa ubulembu i-internet kungayenzakala yini ukuthi kube ngabe emadolobheni bodwa abenelisa ukuthi basebenzise imali yonale entsha
khathesi awukacaci ukuthi uhlelo luzabe luhamba kanjani kodwa nxa ukuthi ubulembu buyafunakala sokusithi ukuthi abantu abaningi baye bengakwanisa ukuthi basebenzise uhlelo lolu ukuthi labo bathenge besebenzisa i-digital currency okunye njalo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe balethemba lokuthi nxa bele cash into zabo ziyabahambela kuhle so uzabona ukuthi ku-survey eyenziwa nge-Reserve Bank uminyaka emine edluleyo babona ukuthi bekule mali engange-7 billion eyayisekhiletha laphana kwi-informal economy abantu bethengiselana besebenzisa i-cash lapha eZimbabwe abantu akufuna ukuyibona sibili i-cash so uhulumende kumele afundise abantu sibili ukuthi kungaba lezinye iy'ndlela abazisebenzisa kungaba labantu abathi bona khangelani imali ezisebenzisa eziningi zangkhona ngezemkhathini kodwa uzabona ukuthi kule mali eningi esikhiletha awuseze-banking system ekhona kwi-informal market iyabe yi-cash
Alo ke ngumnomzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa sizaqhubeka sizama. Inkampani eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezigoqela imviyo lomnyi ukuthi ipheke ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ipheke utshwala bewayini isebenzisa izithelo zendulo. Lokhu kulandela ukubukiswa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogcitshwe ngempelasonto. Inkampani le egxile eLupane ithi iyathokoza ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la. Amanamnede la wona asembodleleni elotshwe ukuthi mnyi juice lemviyo juice. Ayindaba ebhudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elibatshayele ihlombe lisithi bathethe inyathelo elibukekayo kakhulu njengoba iningi lijwayele ukunatha amanamnede aphekwe ngomhluzi wezithelo zesilungu kuphela. Umnumzana Mgcini wethu Mazula, isiphathamandla salinkampani, uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baxhaswa lugatsha lozokuthengisela phandle kwelizwe olweZimTrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kunye lezakhamizi zeLupane.
Iresponse yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibintle kakhulu. Njalo bebekhona abanye abe-rectifyer abaqedayo kwethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifikela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda babajabulela abaqedayo wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Lapho sithathe khona i-Action Revolution, thina vele besithungeka ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sikuzokuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sase siphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farmland okuzokuthiwa i-Education 5.0. Sinyathakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphethwa khona kuZimTrade yabuya layo charter yafika i-technical advice ukuthi ngasifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu ichilisiake siyeza ukuthi singayisetha njani. Njalo baphinga namafitala kumanye amadata ukuthi singakwakha nokuventa ukuthi i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe okunambitheka kwabo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or emakhelelini. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo kwizakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali abaphathela wona alungile akhini before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiye ngarevila i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice, but amafitshane kasifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olungenze i-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona, siyenze ama-experiment yethu kuwalanhlawulo esiyikhiphayo. So sesiyenzile ama-experiments ethu, siyayenza ama-experiments njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sibase igade lohulumente lokuzokuthiwa i-Zimtrade. Liyasincedi kakhulu kunye advice ukuthi ngafuna i-exporta kuphale si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-products yethu good as for Kana Guma social media, Lako, Kotolo Twitter, and Abu Facebook. We can never have a letter with the people who are chasing our matches.
Sikulumanje attend you swam.
Over Monday, we are in a restaurant in Europe in Kali, the 9th of May. You go out to the Galaxon for now. Kotra could be later to the Bangu to Angel, the mobile money or Kotolo evening. You can also have a more relationship over the Motai and every restaurant that will look at the Kotolo Swayo, the Kotolo Swayo, the Kotolo Swayo, the Kotolo Swayo.
Sibona imbodlela enkudlwana zikhona inezincinyane.
Silama 500 ml lama 35 ml amancane siphinde sibe lamambodlela amakhulu esebenza 5 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silombiyo, silomnii, silomtshankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi. Kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamnet?
Amanamnet anta vele elithukela lawo. So sisebenza lelethukela elivele likhona enamnedini. Yiyo kwezakalwale kunambitheka okukhona.
Lo-ke ngumnumzana Mgcini wethu Mazulu, isiphathamandla senkampani ye-Veggie Geyser, obexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende uthi inkulumo ebezikhona phakathi kwele-Zambia lele-Zimbabwe ziphethe ngesivumelwano sokuthi ele-Zimbabwe lingasebenzisa amanzi amanenganyana awedamu le-Kariba ukwengezelela la kade esetshenziswa okuzabangela ukuthi kube lamandla kagetsi athe xaxa elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yasemzingwane umnumzana Zephaniah Sigola isikhothame. Usigola ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 96. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 njani? Siyaphila thini? Angazi kumbenza zwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilazo la. Abantu bakithi esindebeleni shua shua. Sokuqalisa ukuthi sokusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplan yokuthi abakuplana ukuyini. Sokuqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi magalela ma-fast bandala yekasondebele. Abanye ngabathi umqondisi yalishona. Abanye ngabathi uJoshua umfana kankomo lo sibangelizwe idoti doti doti. Ha, mathakithi. AmaNdebele umbuso wasuke safa sawuthola nxasile ingqondo zona ezizi. Asuke safa sawuthola. Hayi, ngeke safa sawuthola. Umbuso yabantu nababambene. Awuye abantu nabathukana ngale ndlela shwaya. AmaNdebele abukeke ukuhlebana manaya. Hayi, umhlobo omubi wabantu shwaya. AmaNdebele, hayi, nangithiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi into embizwa nganayisile.
Ah, sanibona uStudio 7 njani. Mthaka zonke jikelele. Abulisa la umncedisi. Lo South Africa. Angithi ngibonge umsebenzi owenziwa ngumthakazi wonke jikelele. Kanye namabutho esizwe senkosi ubulelane. Ngisibonge ngeqhawe. Sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi. Nangabona uyozibona. Kube sengize ngifisa nokuthi kube namambuka lawa kithi abona. Yabo, sibonge. Sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule. Nalaba nje abenze ngathi ababoni bayibhekile nje le nto le. Singaphela amandla bafowethu. Singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa nasozibuse. Edabuza ututholi nja. Thina abantu abangangathi. sese mazwe sesozama amadlela ngcono kodwa kithi kumthwakazi kunomnotho wonke kodwa ube khona abantu abalokhu izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bengcindezele into yakithi abantu abalabo bengawule walawa labona labo mafa abasemaphathini esishone abaungcindezele into yakithi akabona ukuthi sihluphekile sangazodlala ngabantu ziva amarathi ziva
kum shelele hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ma criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke nabantu abaku aba oppose ay government liya ubahleka ukuthi kathi vele lokwana sokwafa lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yake lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi as long engekho ku ruling party yekela abantu laba ngalama supporters libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi usho siyahle ukuthi hayi lokho nokuyiphatha kukhu utshele ungubani kono wathi wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayina leyo party yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uze kumbira uling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokhu akudingi wena qhubeka ulapho khona ungalingi ucriticize i-opposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma yokufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe lama parties zethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga namhlanje kuthiwa khona ngile workers day ngibona ngathi mina nginandiqathanisa lelanga lama-election lelanga lekuyafanana nje lelanga likadisemba ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endule emuva lisasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi yathola kokuqanda nawenza khona akusela mehluko ngitho kwena noma uthole uhlale emzini wakho hlezi sami nxa ukuthi awusuzibe le stress many headaches ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzama ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje kho ngithi kwangizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngizwela ama-youth mina ngizwa ngikhala khona ama-youth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo eyakwazi khuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa kusezimbabwe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlala igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi inkani sibili yayala abakhuleke bencenga unkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxa ihlehla wombe kwaba ngcono kodwa hatshi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngathi imali yakhona ukuthi ekuholise hayi bakithi asenzeni asintshele ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi thimba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizile le ndoda abatungu Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi yindoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi yindoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambe izano ibuswa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule Ule nguzili mpelu ukuluma la hapa ingati ngumuntu otafuna ama kuata. Kaule ito oikuluma yo agulona ikinisa. Mtabanga ubuti lawa ama kansela mtaumbe awe opposition party okuluma ngao ubutabulele ama dorobu. Agulona ikinisa. Ngoba ama kansela lawa okuluma ngao kati imali kufanele baitake kubani yoku developa. Ama dorobu. Kufanele baitake kini I government yiyo ephezu ngite busa. Kodwa alivanikeze imali lisenzela ukuthi licathe ngomunwe. Kambe amadamu la elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi. Mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule umgwaqo lowu okuhamba ngawo selulungisile gawule. Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule. Indlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elishaya isuba ngakho gawule. Njalo gawule kungumsebenzi we-government ukuthi lungisele abantu imigwaqo kuyabe ngabayenzela ifavor ngendlela onochaza ingathi liyenzela abantu ifavor akulona iqiniso lelo gawule.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 eliwathumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasotsha akwele Russia izolo emadabuka kusa adubule amabhomba ohlobo lwama-cruise missiles alitshumi lanhlanu abejonge ukubhidliza amadolobho akwele Ukraine ambalwa. Kodwa iningi lamabhomba la alifinyelelanga ilizwe le-Ukraine ngoba avinjwe ngezikhali zokuwawisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-Ukraine lisithi liqoqa ukuhlasela amabutho akwele-Russia athumba izigaba zalelo lizwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tumirai Gwegwerere.
Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma yini kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi enjengale ekhona e-Ukraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho okulabantu abavele behlala khona abe Ukraine. Into ezinjalo zilenkinga ukuthi uthi khona yiyo uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhangele ukuthi khona abe Ukraine basemzini wabo. Yikho ke abalale indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehlulikwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona bayabe ngayanga ndawo. Yikho ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kuba nzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi. Kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela ukuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezasezithunjwe sezingenelwe yiRussia.
Sizwa kuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakavi yimpile ekhona kathesa.
Enye into ehluphayo ngale impi ukuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje ngoba ngakhangela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho-ke akusiUkraine yodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba babavele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu zeni leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazi vele zikhona phakathi kwe-NATO le-Russia izwe eseziphumile eseziqhumile kakhulu esezibonakala kundaba yelokuzeni ye-Ukraine le-Russia.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere olandela ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Florida ngapha kwele-Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Ferris Chakanyuka uthwaliswa nzima enkundleni zokuxhumana. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya iningi lilembuzo ukuthi kanti vele imali le izasetshenziswa njani. Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo nomnyi ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama.